Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 31 Ncwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lanxa ibandla le-CCC lisithi kumele kwenziwe ukhetho olutsha oluzalawulwa yi-SADC le-African Union, ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi lokhu kungenzakala kuphela nxa uZulu ethe watshengisela kabanzi ezitadeni.
Hayi, nasephimisi yabaqala amapolisa lamafosa besithi basopho, kodwa bagcina kuyibo abahamba phambi kwabantu belanda isihlalo sikamongameli. Kunjalo.
Ezinye ingcwethi ezicubungula izomthetho zithi imthethwandaba ilamandla okunquma ukuthi ukhetho luqutshwe kakutsha lanxa iZEC isiyethule uluhlu lwamabizo lwafaka kugwalondaba lukahulumende iGovernment Gazette.
The Government of National Unity ayizange ibuye through a court order. Yabuya as a political document. Into eza kuyibalekela ukuthi lisithi yikhothi kuphela. Kulento eziningi ezi-involved kupolitics ezingadlula umthetho.
Abenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane amakhosikazi media bathi sebethule umfanekiso wedocumentary okhuthaza amantombazana ukuthi athathe izinqumo eziqondileyo ukuzivikela ukuzithwala besesebancane.
Udocumentary yethu nxa ukhangela sikhuluma kakhulu nabantwana ngoba sifisa ukuze ukuthi bona kanti vele okubenza bayenza ama-decisions athize kuyini. Kodwa in our planning for the documentary sayenza ama-focus group kulabazali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lanxa ibandla le-CCC lisithi kumele kwenziwe ukhetho olutsha oluzalawulwa yi-SADC le-African Union, ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi lokhu kungenzakala kuphela nxa uZulu ethe watshengisela kabanzi ezitaladeni. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lenye yalezi ngcwethi uMnumzana Jethro Mpofu.
Yokube kungenzeka nxa i-CCC ikade ingakhokhela amaZimbabwe ukuthi aphumele ngaphandle azikhulumele. I-CCC njenge-political party ayinamlomo omkhulu, kodwa nxa amaZimbabwe ade ngaphumela ngaphandle ethi mhlaba sicela ukhetho lwethu. I-Afrika lomhlaba bebezalalela. Manje asikwazi ukuthi amaZimbabwe alawo yini amandla alaso isibindi sokuphumela ngaphandle. Benze lokho okuthiwa yi-spring esakubona e-Libya, esakubona e-Tunisia, esakubona kwamanye amazwe.
Yikutshengisela esitaladeni lokho okutshoyo.
Ukutshengisela lokubhikisha becela amalungelo abo emhlabeni ukuthi sicela amalungelo ethu singake sibuswe ngenkani. Isifilinge labantu akusoze kuzwakale.
Amapholisa dokotela siyawubona ayaxwayisa athi bhasopu kulabo abangacabanga ukuthi bangene esitaladeni athi abamelela abantu abanjalo. Awuboni lokho kungaba ngokunye yini okungenza abantu beZimbabwe besaba ukutshengisela?
Hayi, nasephimisi yabaqala amapolisa lamasosha besithi bhasopho, kodwa bagcina kuyibo abahamba phambi kwabantu belanda isihlalo sikamongameli. Kunjalo, kuqala njalo. Ngingabona ukuthi iZimbabwe izimisele njalo iyalabona lawa amapolisa athi bhasopho yiyo angabona sekhokhela abantu phambili esithi umnyango wakhona ulaphana sambenini. Kuhleli kunjalo sesakubona emhlabeni.
Isadaki ithi isithumela elinye iqula eZimbabwe ukuyaxwayisisa ilolu daba. Kanti layo i-African Union zombili ungaxwayisa ukuthi kumele baluphathe njani lolu daba.
Akabalaleli amaZimbabwe, bangalaleli kanjeni kusayo, bangalaleli i-CCC, balalele amaZimbabwe ukuthi aphala ngani. Kuyajabulisa khona ngoba kokuqala ukuthi kwenzakale kanje ukuthi i-AU le-SADC sisukume sithi kanti kwenzekeni laphaya. Bekufunakala ukuthi bahambise phambili-ke izidingo zabantu beZimbabwe, hhayi ezamabandla. Ngoba amabandla siyakwazi ukuthi afuna amandla. Abantu beZimbabwe bafuna amalungelo abo. Isisiqokoqela sokuqala lesi.
Ubaba Ramaphosa simbone esiba ngomunye wabaholi base-Afrika abathi amhlophe kumongameli Mnangagwa. Kanti abantu abaningi njalo bakhangelele kuye, bakhangelele kuzwe lase-Afrika ukuthi libe yilo elikhokhelayo ekudingeni isixazululo kudaba lweZimbabwe. Ungathini ngalokho?
Hayi, uyenze ngokuphangisa inkulumo yakhe. Uzolandela ukuqhutshwa yi-SADC, alandele ukuqhutshwa yi-AU. Lokhuyana nje kufane njengomakhelwane ovuka ekuseni esithi livukile komakhelwane. Noma nje kukhona enye inkulumo ekhona, siyakwazi.
Lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Lokhe sikudaba lwezokhetho oluphathelane lezokhetho. Ezinye ingcwethi ezicubungula ezemthetho zithi imthethwandaba ilamandla okunquma ukuba ukhetho luqutshwe kakutsha, lanxa i-commission ebona ngokuqutshwa kwalo ezek isiyethule uluhlu lwamabizo alabo ababikwa banqoba kugwalondaba lwe-Government Gazette, okutsho ukuthi sokusemthethweni ukuthi ngempela labo okuthiwa banqoba yibo asebekhethiwe. Ibandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change liyayiphikisa limpumela lisithi ukhetho belungakhululekanga njalo lifuna luqutshwe kakutsha phansi kweziqondiso ze-SADC le-AU. Amabizo ayethulweyo agoqela elikamongameli Emmerson Mnangagwa, amalunga edale lephalamende le-Senate, lawezinduna zomdabu. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uqoxe lo mnumzana Ngqobani Sithole, ingcwethi ecubungula ezomthetho njalo ongomunye oseke wamangalela uhulumende emthethwandaba ngendlela ukhetho oluqutshwa ngayo.
Isaac, yiyo esithi chapter 12 institution, an independent institution erana ama-elections eZimbabwe. Isidiklayile ukuthi ozibani nozibani ngama-winners. So, emthethweni yikho ukhona. Ngaphandle futhi kube lo munye umthetho kumbe i-court order etshintsha khonokho sokwenzakele. I-court order leyo kuyasophuza ukuthi lo ohononayo kumbe olesikhalazo agijima enkantolo ayefaka ubufakazi phakathi phambi kwenkantolo eZimbabwe kule nto okuthiwa yi-Electoral Act, le-Constitution ye egavena ama-elections eZimbabwe. Then kube sokusithi laba abangaphandle ababuyayo osadiki labo balama-guidelines esiwasebenzisayo. So i-election yethu kayisetshenziswa ngamaZimbabwens kuphela, even though incedise amaZimbabwens, but abanye laba abaphandle babe funa ukubona ukuthi into leyi yenziwe ngendlela okwavunyelwana ngayo ukuthi yenziwe. So as things stand, nxa kungena court order, umthetho uthi labo bonaba labo including u-ED nguyo ongumongameli and bonke kufuze babeshortini.
Umthethwandaba kuphela onganquma lokho. Njalo kuyini okuyabe kufanele ukuthi ibandla le-CCC eliyilo eliphikisa impumela yokhetho likuse emthethwandaba ukuze kube lesinqumo esinjalo?
I-politics is a little bit the Government of National Unity ayizange ibuye through a court order. Yabuya as a political settlement. Into enza kuyibalekela ukuthi sithi yi-court kuphela. Kulento eziningi ezi-involved ku-politics ezingadlula umthetho. But one of those in a constitutional democracy, i-court. Nxa ukhuluma ngokuthi abantu babe-intimidatwa ufaka ubufakazi. Nxa ukhuluma ngokuthi kwaba nefazi eyayisenza lokhu lalokhu lalokhu kufaka ubufakazi. Nxa usithi no inamba lezaziphumi ngendlela faka i-V11, faka i-V23.
Ngezinye indlela ukhetho lungaguqulwa ngobunye ubufakazi obungasibo ma-V11 kuphela.
Yes, Now, can you static preliminary report, which is being echoed again by the opposition ACCC, is that AMA courts in Zimbabwe, they are compromised. How do you then go to that very court compromise? So there are multiplicity of factors that come into form. That's why I want to, so we are my elders, so we are my negotiations here and there. Not in this particular instance, but there is that possibility.
Okukhulunywa yiSADC lamazwe aphetsheya kungasetshenziswa emthethwanda.
Well, bakhuluma ngento kade senzakala eZimbabwe. So abantu bona banayi babangahamba emthethwanda. Abantu laba phela kabakhulumi ngento abayizwileyo. Bathi bakubonile. Ngisho kade bengama-observer. Bathi bakubonile kusenzakala. So into ezingahanjiswa emthethwanda. But now, nxa wakhangela iposition ethethwe yi-CCC ngeyokuthi sizakuya emthethwandaba njani, emthethwandaba lowu uvele uyisima kanje. That's why engithi khona songifuna a serious dialogue to those that participated in an election. Because as things stand, amaZimbabweans, they are held at ransom. Now there is serious suspense.
Lawe njengegqwetha wake wamangalela uZac emthethwandaba. Solungaphi lolu daba?
Kunendaba ezimbili ezisemthethwandaba. Zonke angazingangeni. But kade singadilile election yona leyo. Kade sidila the issue that is still pending, issue yabantu aba outside the country abangekho kuma constituencies awo njengekakasukwena. But not ukuthi sasizama ukuthi sincedise ukasukwena, sasizama ukuthi no, i-decision esiyenziwe yikhothi leyo ile ndlela yoku-affecta abanye abantu abangahlali khonapho. Lami nginje ku-constituency yami ngiyayithatha isikhathi engabuyelanga. Esibili still pending transmission of ama results. IZac iyatransmitha ama results ngendlela that is not consistent to Electoral Act. But they made an undertaking ukuthi ku-election leyi baza kubamba ngendlela efaneleyo. So we are still waiting for their report ukuthi sibone ukuthi bakubambe ngendlela efaneleyo. Ngoba ku-2013 no-2018 batshile ukuthi abazange bakubambe ngendlela yonaleyo.
Hello ke ngumnumzana Ngqobani Sithole ingcwethi ecubungula izemithetho obexoxa icingweni lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7 ekwabulawayo. Abenhlanganiso yokusabalaliswa kwembiko lokulibazisa uZulu amakhosi media bathi sebethule umfanekiso wedocumentary ekhuthaza amankazana ukuthi athathe izinqumo eziqondileyo ukuzivikela ukuzithwala besesebancane kumbe bengakahleli ukuba lengane. Ubusibhebhe umqondisi wali documentary elesihloko esithi When Children Become Mothers uthi bahlose ukuhlomisa amantombazana ngolwazi lokuzivikela enkingeni ezidalwa ukuzithwala besesebancane kuthi lalapho sebezithola bezithwele bengafiki engozini.
Sikhangele ukuthi abantwana abancane abangomankazana sibe siba ngomama besesebancinyane kakhulu. Sesikhangela isikhathi lesi se-COVID esidlulileyo abantwana abaningi babe ngomama and into yangikhona ngani siqhubekela phambili imemetheka. Lokhu kwakukhuthazwe luhlelo esasiluncedisiwe kuma-resources ethu lapha ukuthi sikhangele ngendlela amanga esithi misinformation ama-rumors amahungahunga a-impacta ngayo kumbe ayenza ngayo amankazana ukuthi bayenza ama-decisions anjani xa sesikhangele impilakahle yabo e-sexual reproductive health.
Kuyini ebelihlose ukukwenza and kulokho elikwenzileyo libona ngani kule mpumela ebambekayo yini?
Esihlose ukukwenza khonapha yikuthi sibonise abantu abontanga labazali babo ukuthi kunengi okubhodabhodayo okungasiqiniso okumele ukuthi bangakuthathi ngamandla bagijime lakho ngoba bagcina besenza ama-decisions ababangela ingozi. Njengakhonokho ukuthi ama-teenagers bayatshelana amanga kakhulu uze omunye sithi ungayekela unganatha amaphilisi usesemncane ucansi awusuze lukukholise kumbe omunye wakho oyindoda kasuza kukholise nxa isecansini yikho begcina bemitha.
Kudokumentari yenu beli khuluma labantwana kuphela yini kumbelike la khuluma njalo labadala?
Kudokumentari yethu nxa ukhangela sikhuluma kakhulu labantwana. Ngoba sifisa ukuza ukuthi bona kanti vele okubenza bayenza ama-decisions athize kuyini. Kodwa in our planning for the documentary sayenza ama-focus group kulabazali. So silawo sibili imbono evele ebazalini and then silama-expert opinion within the documentary. Sijonge ukuthi babone ukuthi kulamanga amaningi abhodabhodayo bese sebancane bayenze ama-decisions angcono. Ukuthi kungcono ukuthi uye esibhedlela uyothatha amaphilisi ngoba sokuvunyelwa ukuthi ungene ekliniki nxa ule minyaka efanelekileyo uncedise uthole usizo. Labazali ukuthi abantwana babazwisise ukuthi abantwana bayafa bayaphela njalo bayagula ngenxa yokuthi bayesaba ukubatshela iqiniso. Kumbe ukuthi abantwana nxa sebemithi becine beyengani ukuthi hhayi asikhupheni izisu ngokungekho emthethweni. Sihambe kubugogo kumbe sinathi izihlahla ezithize begcine besifa ngenxa yokuthi bayahugeka besesaba ukuyatshela abazali babo ukuthi hayi mama baba sengizithwele.
Lo ke ngunkosikazi Busibhebhe, umqondisi wedocumentary elesihloko esithi When Children Become Mothers, obekhuluma ecingweni ekubulawayo lo Tabo Kancube weStudio 7. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elizimlife.com lilodaba lokuthi odokotela labongi sebe zasiwa esikolo sebandla leZANU-PF esithiwa Herbert Chitepo School of Ideology, lapho abazafundiswa khona insika yebandla leZANU-PF lokwabangela ukuya empini yenkululeko. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi oyingumphathintambo wesigaba seMashonaland West unkosikazi Mary Chikoka Mliswa wanqotshwa kukhetho lwama-primaries ebandla leZANU-PF usephendukile engukhansila weHurungwe District Council. UChikoka Mliswa ukhethwe phansi kohlelo lweproportional representation. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani kuStudio 7 okhuluma nguJay Moyo. Ngajabula le audio ma ingafundwa esiyezwa konke okwenzakalayo. Njengalokhu angaphuma ngama-results, siyafisa ukuthi kuphinde kuyevotwa ngokutsha. iZANU-PF sesibazi ukuthi ma singazange besavotelwa njengalike eBulawayo zange bavotele. Balaliyana ingqondo yokuthi kuyathwa ezilongi votele i-CCC sifuna lilambe. So abantu abanjalo vele sesifuna bavela baphume.
Livuka njani Studio 7?
Livuka njani Studio 7? Hayi sibonge. Sibonge sesizizwile izindaba ezekuseni. Engikubonga kakhulu Studio 7 namhlanje ukuhleleka kwabantu abalethe ama-audio bevela ebantwini bezimbabho. Lisikhiphele abantu abebekhuluma into ezihleleke kakhulu kakhulu. Yikho esikufunayo ukuthi sizwe izinto eziqumbaqumba ukuhleleka lega wethu ngesikubonileyo. Kodwa ke silicebise futhi Studio 7 ngoba indaba elisiyezibisa ngapha zizwa ngabantu bonke, iningi lethu siyazilalela. Abantu abanjengalabo elisikhiphele bona Richard Mono, lalo omunye owinye wanke West, iindaba zabo selizikhiphe kaningi, belokhu bekhuluma into eyi-1. Ngibona sokule 4-5 days lisikhiphe la same thing. Siyabe sithanda okutsha okuvela yibo khona ngalizolo bengilaleni spokesperson kamongameli eGagasa. Nxa usizwa uyakusiza ukuthi ukhuluma into engamanga. Siyakuthanda ukuthi lisikhuphele ezilohlonze. Ngithokozela abantu bakithi abakukhulumile, yibe sithanda ukuthi libe lisifakela bona sibezwa bakhuluma into lesi sinto ezihlelekile, hhayi labana abafohlayo. Siyabonga Studio 7.
Studio 7
7, Studio 7, siyabonga lapho sengathi ngavula le audio yami. Ngifisa nje ukudlulisa ebantwini bonke abakhona umhlaba wonke abalalela i-Studio 7 ukuthi abantu mabafune uNkulunkulu ithuba lisakhona. Kunomprofeti emhlabeni igama lakhe kuthiwa nguKhakho Philip. Njengalokhu umfundi esikoleni engeke athole imphumela ngokurevisa i-test ka-1980 ngeminyaka le yako-2000. Kunjalo ke neBhayibheli, abantu abasoze babona umbuso wezulu ngokufunda iBhayibheli kodwa ngokwamukela umprofeti phakathi kwabo. Njengalokhu masifunda iBhayibheli sibona abantu bamukela uNoah, uMoses, uJeremiah, uIsaiah. Labo bantu yiko okukhulunywa ngabo encwadini kaSambulo 20:12 ukuthi amagama abancane nabadala ayilotshiwe encwadini yokuphila. Ngiyabonga.
Ngibingelele enkundleni. Hayi, okhuluma engumantsheza. Hayi, basakazi, uhlupho esibhekane lalo singabantu baseZimbabwe lunzima kakhulu ngoba enye i-5 years ezayo asikwazi ukuthi siyabe sikuphi. Empeleni siyagugela egangeni, siyagugela endleleni njengamathaya emoto, njengoba izano ilokhu ingafuni kuphuma. I-5 years isikhathi eside kakhulu. Ngalokho angazi ukuthi lalaba abaphikisayo njengoba kungathi kukhona abafuna ukukwenza ukuthi bayekhothi, kodwa kuzwakala ingathi laba abakwazi ukuthi kubafuna ukuthi abakwazi abafuna ukukwenza. Sicela ukuthi labo bebe le ndlela ehlelekileyo engayenza siphume kulobu bunzima esiphakathi kwabo. Njengoba nje sigcwele kwamanye amazwe, labazali bethu abahlala emakhaya abalandaba labantu ababo balendaba lezano, abalandaba ukuthi impilo yabantu babo iguquke, abalandaba ukuthi abantu ababo befunde. Bona abakukhangeleyo kuphela yikudla i-chicken lokutshona begqoke amantsaro. Okubuhlungu zathi uqeda lapho kudla i-chicken, uqede lapho uphathwe yisisu, uthi uye esibhedlela ufike uswele imithi. Hayi, okunye kuyadanisa kakhulu impela. Yikho abadala bethu izinyane lomnyaka likhala lisiye emakhankeni.
Studio 7, linjani lonke? Hayi, thina siyaphila kahle, ngihlala ephezu kwendaba. Hey, kulo muntu wenu lo kuthiwa ngu-Anglestone Sibanda lo, kuzobuya lo kuthiwa ngu-Witness Dube, kuzobuya lo kuthiwa Mabutho Moyo lo. Laba bantu yeshi, angazi ukuthi kathi kahle kahle izanu yabaphani. Ilizwe liyaphela nyanya finichi baloke bekhomenta bethu babo mnanga kwa ilizwe yalizama. Hey, kwathi bakhulu umuntu ezifani mani bathi imgwaqo kwayishangani konke into engekho yonke yona leyo. Ngicho akulanto ekhona amanzi eBulawayo, ngihambe khona i-weekend yonke kuze kufike namhla amanzi zero akula, aphumi khona ukuthonta amagesi ahamba abuye. Kodwa kwathiwa kusahambe konke lokho, eyi, angathi abantu abashiywa kathi i-ZANU-PF yabaphani. Kathi ukuthi bekhulume nje iqiniso kodwa ukuthi hhayi into kazisekho, ilizwe selifile laphela leli. Kuyini okubanika inhloni? Kathi bakhulumane ekuqaleni bona ukwenza bebe le nhloni ukuthi bekhuluma iqiniso ebantwini. Bephongauntula bewumane ashiywe ngani kuthiwa inje thi ngezo ezinye ezikhonkotha khatshana khona la iyaphongulavuka ngabe ikhonkotha ingazi into eyikhonkothayo. Ashiye mushuwa asuba bantu besindebeleni laba. Ayi,
sanibonani ku-Studio 7. Ngupaulo Ramudaba la olungikhathaza emoyeni wami. Into embonayo ukuthi yami bencinga adlala amabe sebesithi ukhetho luphindwe aluphindwe sibili ubaba lengabuyeli lo angasithwalisa nzima. 5 years iphutha ntoni bethwele nzima. So ABF tibuyele asiyacela badala bona niplani sibili umuntu le ephumile usithwalise nzima nibe sikwanisi nekuba amafora nazimjokoja ngenxa yezandu.
Studio 7 siyabonga ngomsebenzi, siyabingelela. Sinethemba lokuthi iSADC bazalungisa ukuthi ukhetho uqale phansi and lungaphathwa izekhi futhi ukuthi bebone ukuthi free and fair. I-TRC ingayidlala kangakanani iZANU-PF ngo-80% ngoba vele amaZimbabwe wonke ayifuni izanu. Lokhu iqiniso, bavotisa abantu ngenkani bese bekhipha ukhetho bethu bavotile bawenile. Akusikhona ukuwina lokhu, babamba abantu beZimbabwe ngenkani baba repha kahle kahle abantu bezana. So uma kungenzeka uthi uNkulunkulu efake isandla ukhetho luqale phansi luguide ama-guidelines a-right ayi-free and fair election, kuyaphumela imphumela ezangcinwa umhlaba wonke. Uma kungahamba kunjalo kungabongeka kakhulu, kodwa uma kungenjalo kuqhubeka kuthiwa iZANU PF iwinile oRamaphosa bayamgcoba umnankagwa, heyi, iZimbabwe yabe ihlelwe ifele imnyama kakhulu okungeke kulunge futhi nanoma yinini.
Studio 7 njani, linjani libingelele abasakazi bonke nabalaleli. Lami ke ngiphawula kancane, maybe le inkulumo engikhuluma ingafika kuye lo mdala wesikhathi ngaba lo mnangakwa lo mnangakwa udliwe aphume sikhathele ngami mnangakwa lo sikhathele impela sikhathele kakhulu kakhulu ngaye soyibulale yonke into lapha eZimbabwe la bathathi igolide beli idlakale ku Dubai ngathi nasilamba lapha ekhaya la akaphume lo mdala lo 8 years too much aphume
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, izulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Hurricane Idalia lichaya isigaba seFlorida kusukela izolo ladiliza izindlu ladabula izihlahla imota zaphoselwa emoyeni okuthiye izigidi lezigidi zabantu zingelamandla kagetsi. Abahlenga abawelwe ingozi bebengakangeni endaweni ezichaywe kakhulu lizulu leli ukuze kwazakale ukuthi bakhona yini abalahlekelwe imphefumulo. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida, umnumzana Tamura Igwekwerere, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ubusuku bonke sileli zulu lisina, lizange limukuna njalo khona manje namhlanje lilokhu lisina izulu. Okunye okubonakalayo sibili ngumoya, umoya ubushaya sibili ubusuku bonke. Kwezinye indawo kuyakhanya ukuthi khona into azimanga kuhle sibili, ngoba inkinga eba khona yokuthi nxa izulu lingana libe linengi ngasikhathi sinye, indawo eziningi azenelisi ukuthi khona zibe le ndlela la yokulukuza yokusebenza lawo amanzi lawo ngoba abe maningi kakhulu. Yikho ke kwezinye indawo sibili hayi abantu bayakhitshwa sibili, abantu bayasuswa ngoba kuyabe sokuyo ukuthi amanzi asegcwele yonke le ndawo, aba maningi kakhulu ngesikhathi sinye, okokuthi khona kuningi okuphazamisekayo ngoba indlela zokuthi amanzi lawo aphume ahambe abuyele njengasolwandle ahambe nje aziziningi endaweni eziningi.
Ngokubona kwakho indlela eyenzwa ngayo indlela ongathi indlela eZimbabwe ingathola khona isifundo ukubana nxa kule ngozi enje abantu batshelwa njani njalo nini?
Kuningi okumele sikufunde ngokwenziwa yi-America. Kungasikhathi esikude umongameli welizwe uJoe Biden ube phuma ekhuluma ngokuthi kwenzakalani njalo kuyini akufakileyo ukuthi kulungisiswe lokuthi uhulumeni uzakwenzani. Umongameli welizwe lo ophumayo nje asakhulume nxa into zisenzakala. Ugovernor uDeSantis uhle waphuma ingakafiki lokuzeni i-hurricane, sisalungiselela ukuthi iyeza. Lokhu kutshengisela ukuthi khona okwenzakala ebantwini yinto okumele abantu abakhokheli babe phakathi kwayo, ngoba yibo abameli besazi, yibo okumele sibabuze ukuthi kwenzakalani. Njengokwazi kwami engakubonayo mina ngemva kokwenzakala kwezinto ezinje, bayalandelwa bonke ababe behlakelwe yilesi sihlakalo, banikezwe indlela zokuthi bangababe le ndlela zokuthi bayiphambili impilo ziyiphambili. Le yinto engekho eZimbabwe, liqiniso lelo. EZimbabwe singaqala ngokukhuluma ngokuthi khona silazo yini indlela zokuthi nxa kule sehlakalo esinje singenzani. Hayi, zinlutshwane azikho sibili, ngoba njengokuthi sikhangele nje ukuthi khona njengoba kuyindaba yamanzi le, abantu bazabe bevalelwe besendaweni ezokuthi abangeke basuke, zikhona yini ama-helicopter azafika akhipha abantu ayebasa lapho okulungileyo, akhona yini ama-boats, khona ama-boats asetshenziswayo lapha ahamba kumaswamp achaya ukuthi even amanzi emalutshwane ayafika athwala abantu abaso. I-emergency rescue services zethu ekhaya eZimbabwe azikho, yile qiniso. So into okumele sifunde lapha from i-America yinto enaleyo ukuthi khona ilizwe kumele lihlale lile ndlela zokuthi nxa kulesehlakalo esinje sizakwenza lokho.
Alo ke ngumnumzana Tamura Igwekwerere, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida ngapha kwele Melika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, igama nguChris Gande.